VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lishona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuNtulikazi 2018 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abavela ngaphandle baqhakathike kakhulu ngoba uvelela uzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo, silokhetho nje kuphela lwenziwa ngaphansi kwaloko kuthiwa sebelezi international standards ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, eze-SADC, eze-AU.
Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka ngobunengi.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi malutshana amathuba ukuthi uhulumende engavuma ukusuka embusweni alubana ethe wanqotshwa ngamabandla aphikisayo. Abantu abaphila nobugoga koBulawayo basola inkokheli yamabandla ezombusazwe besithi ibacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka elizweni ngobunengi. Namhla kufike iqula lomanyano weCommonwealth elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleGhana umnumzana John Mahama labenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iHuman Rights Watch. Uhulumende weMelika laye ukhangelelwe ukuthumela iqula elikhokhelwa nguSenator Jeff Flake kuliviki. Inhlanganiso esizimeleyo eMelika ezibalisa iNational Democratic Institute leInternational Republic Institute lazo zizathumela iqula kuliviki elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf. Inhloli zeSADC zona ziselizweni njalo zitshele intatheli zindaba ngempela viki ukuthi zilethemba ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kule kuhle kungela kudlelezela. Sebuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi baqakatheke kanganani abakwamanye amazwe laba abazehlola ukhetho.
Abavela ngaphandle baqhakathike kakhulu ngoba uvelela uzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo, silokhetho nje kuphela lwenziwa ngaphansi kwaloko kuthiwa sebelezi international standards ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, eze-SADC, eze-AU, kulezivumelwano zomhlaba ezenziwayo ukuthi ukhetho lumele lubanjwe ngayiphi indlela. Ngakho-ke nxa usenza ukhetho kumele babe khona labo elavumelanayo ukuthi ukhetho uzabanjwa ngalindlela ukuba lube ngolukhululekileyo. Bazobona, bakufundise, balumake, baluvume. Kanti-ke futhi ayiphumi imali yokuncedisa nxa ngabe labo zacela kubo ungazange wabavumela ukuthi babe khona ukuhlola ukhetho. Okwesithathu yikuthi babe khona bethuthi laba abantu abagangileyo, abethusela abanye abadlelezelayo, abaqilayo, abenza ububi bonke ukuthi bangabenzi ngoba bekhona.
Ukuyini kahle kahle abamele bakufake ilihlo bakujonge ngalesi sikhathi?
Bebefanele ukuthi ubesebelesikhathi bafika, yiko kambe bakhona sebayelesikhathi bafika, bakhangele ukuthi akwethuselwa muntu, akushaywa muntu. Ikhampeyini ikhululekile, imisakazo iveza wonke umuntu ngokufaneleyo. Akukho ukubandlulula emisakazweni, akukho ukubandlulula kwezokudla, kwezefertilizer, ukukhampena ngemali kahulumende babuye ngosuku lokuvota bakhangela ukuthi gakho umuntu ovinjelwa ukuvota wonke umuntu uvota ngasensitha ama observers wonke avunyelwe babuye futhi bakhangela ukuthi kubalwe ngendlela efaneleyo ama results akhitshwa ngesikhathi njalo engafaneleyo
wona umumo nxasi ukhangela okwamanje ungathi ulungele ukhetho olukhululekileyo na
kokunye ululungele kokunye kawululungelanga akuphelelanga konke obekufanele kwenziwe ukuze ukhethe lube ngolukhululekileyo ngakho ke kulezikhalazo eziningi kakhulu ezifathelene nokukhululeka nokungakhululeki kokhetho sizakwazi ukuthi i-voters roll lokhu ekuxokozela ngayo kuphikiswana ngayo akukavunyelwana ukuthi ingendlela efaneleyo ukuthi ibe yiyo
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi malutshana amathuba ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo ozayo. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele Johannesburg kwele South Africa.
Eminyakeni engamashumi amathathu lesikhombisa 37 years edluleyo, iZimbabwe ibingakaze ibe lomunye umongameli ngaphandle kwamnumzana Robert Mugabe. Lokhu kutsho ukuthi ayikaze ibuswe ngelinye ibandla ngaphandle kwele ZANU-PF. Ukwehla kwamnumzana Mugabe esihlalweni kungena umongameli Emmerson Mnangagwa okwesikhatshana kusalindwe ukhetho kuvuselele ithemba labaningi lokuthi lolu khetho luzaletha ibandla elitsha lomongameli omutsha ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ukuphuma kwamgabe kwathiya iZANU-PF idabukene phakathi. Kodwa-ke ngokusondela kokhetho intatheli ezimbabwe umkhululi Chimoyi uthi leli themba liyachabalala.
Bebebhekele kakhulu ekulweni bebanga izikhundla nento ezikanjalo. Kwasekuba nenkinga futhi yokubana i-opposition ilahlekelwe ngumholi wayo uMorgan Tsvangirai onguwe obekade ebambile obengakhona ukuthi ayenze amathuba abo amaningi kubana bewina.
Ingcithi kwezombusazwe umnumzana Gideon Sitanga uthi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iZEC isebenze ngendlela ezisolwa ngabaningi. Lokhu kulandela inqwaba yezikhalazo zamabandla aphikisayo ngeZEC ngokukhanyezi ngena endlebeni eziqanyelelwe isikhoni.
Kunzima ukuthi kuzenzakalani ngenxa yezizathu eziningi esizaziyo lesingazaziyo. Ukunqoba kwamabandla aphikisayo kuzaba nzima kakhulu. I-ZEC ilubambe kuchapha lolu khetho kwaqubuka imibuzo eminingi nge-voters roll. Ngibafisela ukunqoba, kodwa ithemba alikho.
Ngakolunye uhlangothi abanye bathi kwehluleka kwebandla le-MDC ukumanyanisa icele elisekela unkosazana Thokozani Khuphe lelisekela umnumzana Nelson Chamisa sekuhle kwalingcwaba leliphupho ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi MDC Alliance yehlulekile ukukhanga amabandla aziwayo alabantu azitholela nje lawa afuna ukuzabela inhlanhla. Omunye wabasunguli be-MDC umnumzana Solomon Chikwero uthi uhlupho alukhe kuthina amabandla aphikisayo kawenelisi ukunqoba kodwa lusekuqilibezeleni okwenziwa iZANU-PF.
Ne-alliance kuyina izowina but ukuthi iZANU freely izobanikiza ipower angakubona lokho. Ma sizokubona sizoqala lo Emmerson Mnangagwa. But uMnangagwa wafunda from uMugabe.
Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabheno uthi kusegcekeni ukuthi loba MDC Alliance inganqoba ekhethweni uhulumende kamnumzana Mnangagwa osegcwele abebuto ezikhundleni eziphezulu ngasokavume ukudlulisela phambili intambo zombuso.
Akujwayelakanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawuninge ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Loba kunjalo umelwe MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla lakhe lizanqoba loba kanjani.
Njengoba kuyiwa nje okhethweni ngomvulo awami amathambo athi ezibomvu ezikhokhelwa uShamisa izona ezohamba phambili kanye naye uShamisa uqobo lwakhe. Kwesiphelile isikhathi sezana uPF manje. Kufanele kube noshintsho abantu bake bazame omunye uhulumeni ohlukene kubonakale ukuthi ngubani ongabusa ngcono.
Umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Bongani Khalimana uthi iningi lamabandla amancane goqela izaphu basebenza katalala unqoba esikhundleni zabameli bedale lephalamende.
Sikhangelele ukuthi sizowina amanye amasithi, ikakhulu lawa amasithi esizothola khona usekelo ebandleni lomanyano ele-MGC Alliance. Sikhona futhi kumasipala, kuma-councils, siyakontesta ama-seats.
Okunye okusolwa ngabaningi yinqwaba yamabandla aphikisayo ancintisa lolu khetho besithi lokhu kuza kutsho ukuthi amavoti azatholwa libandla ebelinganqoba njenge-MDC Alliance azaphunguka esiye emabandleni mhlawumbe angasoke athole ngisho lesisodwa isihlalo ephalamende. Incithi zithi loba amabandla aphikisayo anganqobanga kulolu khetho ukuba labameli bedala lephalamende abaningi bevele emabandleni ahlukeneyo yinto engabandle kakhulu ekutheni uhulumende athathe izinqumo ezihlonipha intando kazulu wonke weZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu, amabandla wonke ezombusazwe eqhubeka edinga usekelo sokusele iviki kuphela. Ukhetho lolu ngolokudinga umongameli welizwe, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Silentathele izindaba zethu esizithumele khonale ekhaya esitikitikini. Ezibona ezithapha izindaba ngokwenzakalayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Silentathele izindaba yethu uChris Gande osewange esigabeni seMathebeleland North. Chris, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Ntunga, ngiyabonga.
Ye, akusitshela ukuthi uminjani umumo lapho khona.
Ye, namhlanje ngithanda fika nje ngisewange. Kukhanya hayi, isiphithiphithi, siyaphithizela sibili amabandla ancintisayo ayaphithizela. Ikakhulu ibandla leZANU-PF, lebandla lomanyano we-MDC Alliance, abakhanya bagcwele indawana yonke.
Aba manye amabandla laba amancane bayabonakala yini bona?
Sendilokhu ngifikile lapha angikaboni ngitsho. Lama posters abo awabonakali, kubonakala nje amalutshwana awe-MDC Alliance leZANU-PF. Angikaboni amaningi, engabona nje imota isithi chazi ilomunye oncintisa ezimele.
Izakhamizi zithini zona?
Hayi, izakhamizi zikhanya zithi zona hayi ukhezi kaze zibone ukhetho olunje. Ikakhulu ibandla leZANU-PF likhanya hayi yilo elikhankasa ekuzinga eliphezulu kakhulu, ngoba uyakhumbula ukubana kumaviki amalutshwana asanda dlula umongameli Emmerson Mnangagwa ubelapha edolobheni leli. Kodwa kazange abone aye emhlanganweni wawugoqiwe wathi yena ubengatshelwanga yena ubezovula nje olunye ugatsha lwe power station. Kodwa ke abantu lokhu bekhuluma ngakho bona ukuthi hawo kambe shiwa singathathwa mahlayana kanjalo. Kodwa ke ngempela sonto lapha ngizwa kuthiwa bavule bathiwe inyama abantu izakhamizi zewange lapha ngoncintisa emele izano PF uhlabe inkomo sibili yonke inkomo esidumbusa abantu bathiwe inyama balala izisu zibomvu.
Emhlanganweni emnengi kaChamisa lapha sibona amakhehla lezalukazi bahlanya ngayo iChamisa bembona iviki yonke le endaweni ezitshiyeneyo lapho aseke waya khona. Bahlanya ngayo abantu ikakhulu abakhulileyo bayatholakala yini usube lethuba lokukhuluma labo abantu abadala khona ngapho ukuthi bathini ngayo?
Ye, sengike ngakhuluma labanye abangani sebekhulakhulile abathi bona uThamisa indlela akhankasa ngayo bayibona sibili ilobuciko ngoba uzathola ukubana nxa esenza imihlangano yakhe uyancusa abantu abavela kuzigaba ezithiyeneyo abayabe bezokhuluma njengalokhu esikubone kobulawayo ukuthi uze wabiza logogolwana owamuthi yena nguKhamisa aphinde abize uyabiza abantu abaningi abevele aba endaweni ezithiyeneyo. Sibone njalo wanxusa lo mnumzana Bangilizwe Nkomo umntaka umnumzana Joshua Nkomo. Lokhu yiko abantu abaningi abakubukayo bathi hayi umuntu lo ukuthi ulakho sibili ukuthi asimanyanise ngendlela aqoca ngayo umkhankaso wakhe.
Aha, hayi siyabonga Bhuti omdala uvingelelwa masalo lezi ngo George.
Hayi kuyezwakala ngengababona bakhona khona.
Hayi siyabonga Chris, sizaxoxa uChris Kande intathelizini naba yethu bekhuluma ke lathi lapho esewange. Livetalk lamhlanje sikhangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngoMvulo mhlaka 30 ngalinyanga sokusele iviki eyodwa kuphela. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalishumi lambili lamhlanje madabuka kusa ekuhlaselweni kwenkamba yebutho esigabeni selwajuba kwele Somalia namalwa ecatsha aweqembu lesimoslem eledlulise amalawulo ele Al-Shabaab. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubike lamhlanje ukuba akazange aveze imfihlo yelizwe lakhe lapho ekhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin emhlanganweni wabo weviki edluleyo owenzelwe eHelsinki. Abantu abaphila lobugoga kobulawayo sebesole kakhulu abezombusazwe besithi babacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho nxa sebedinga amavoti abo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngikare ngo 2015 ngatrain amadolo. Manje ngiswele imali yokuoperate $12,000. Manje angitholi, angazi ngayithola njani. Kumende bengicela uncedo ukuthi angcedisane imali $12,000. Ukuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chido Wetirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili njalo engagula esibhedlela kathola isizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha ngakho-ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
I-problem endlana la empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule 5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye i-problem endlana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula angina umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiyesibhedlela. Njengakathesi vele ngihlala ngibulawa ngile problem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu, ngiyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abalamali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula, siyajabula kodwa sesithethe isikhathi sikhona ba sesihlambile njalo kulama toilet. So into eziningi anisebezikhulumile, into okusikhathazayo thina esilamathukela amaphilisi asihlupha ayadula. Ungayempilo khona ngale bathi khona kawakho sokuthiwe ten. So ayasidulela kakhulu ayithukele la ama-hype.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika ethi kabalamali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Mina zimangibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalele usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumalisayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Lezi kwerede emahofisini kakhansela bayasipromisa ukusithathela izindlu ukuthi why singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje kuthiwa siyayithengise. Mina nginjeke ngisakwanisa ukuthengisa mntana omncane. Sengingumuntu ohlala edezi njalo, ngigcina izintangane, abazali babo babhubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti, bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo, uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlandla labancintisayo kukhetho namuhla, uMavis Gama uxoxa lomkhokheli we-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans uMnumzana Devin Mhambi Hove.
Uhove ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela kobulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho waya kwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School kobulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. Ulandisa ngendlela aziqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba abantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula i-intelligence esobala civil itshengisela ukuthi i-corruption iyalungiswa. Zona izinto zombili lokuthi kumanifesto yethu sithi sizayenza i-devolution ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent. Umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhatshwa kwabo. Ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese saba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa bese saba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sekukuthinta lawo phakathi ukuthi hayi njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlangane lento eziningi seke saphuma elizweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhambe ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhangela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhangela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi khathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitics ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta ke ngendlela ongayithandile.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli hatshi kuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, hayi khona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu olemali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhadalanga irenti, umuntu kakuzwisisi nxa ungabhadalanga irenti utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyasi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiwo agcina senza ukuthi umongameli engasahlonipha abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumele simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezi uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe.
Siyabonga Mavis Gama. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lingayikatshana. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.